esibathe mbisa khona ukuthi thina sifuna ukuthi bathuthuke bazithuthukise sibabelele nama project kuzinothi bese zandleni zabo singadependi ukuthi amakhiwa yowodwa angcono asikaqedi ukuthi bazuzilenda abantu bahlezi zigonye phakathi kwezindlu balutene kodwa umhlaba umnengi ibulawayo yonale ile 40 kilometer radius okuthi akumelanga ukuthi abantu babelokhu bebhadalisa imali ikhansili leli khona belamafomu abasemuva khonale kumele baphiwe umhlaba bakhize izindlu zabo futhi sifuna ukuthi amabhawa lasebayathatha bawanikana siwabise nabe ngamabhawa awabantu bakobulawayo bakhelwe izindlu balungiselwe imigwaqo yayiyimali eyayivela emabhawa sifuna ukuthi sidinge sivule amafektari hatshi lokhu okuthiwoyo ukuthi amafektari kumele ahlale evaliwe ukuze abantu baze bavotele umuntu othile ama-resources wonke elizwe ngawabantu bezimbabwe hatshi yokupanishwa ngoba sifuna ukuthatha umhlabathi yena umlimi wadala amandiya wawanika i-India wadala i-America wanika ama-Americans wadala i-England wanika ama-English lathi wasidala njenge-Africa wasinika i-Africa wasesinika iZimbabwe thina njengamaZimbabweans
imbali yenu ngamafitshane ezombusazwe
mina angiqayeqi ngangena kuzaphu ngingumfana wahlanganiswa izaphu lezanu Dr. Joshua Nkomo and R.G. Mugabe ngahlala khonapho iwule liyakhomba kusasa leqe libona omunye limkhombe ngoba mbe liyabe limbone le mali mina angilandaba lokuthi ngibe kule mali kumbe kulani ngifuna ukuma eqinisweni lokuthi ilizwe leli ngelami kumele nginode ngibe lamacebo ukuthi ngikontrole into zami
amathuba enu okuthi libe losekelo oluningi kuleso sigaba liwabona enjani
abanye bonke bazivelela kumasebhabhu khonale indaba bengamanga lapho abahlala khona batsho ukuthi ngaphaka kulabantu yini yikho ngenxa yokuthi yimi ngedwe nihlala khonapha ngibona abantu bonke bazavotela mina bona bazazuza ingxenye 10 kumbe 15.